Tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 23 kuzibandlela 2019 ngontungamili Nkobo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu laba babuye bele mota ezifika kuma 9 and registered vehicles ama-Ford Ranger ewhite begqoke njengeBoko Haram, uba ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani.
Amasotsha lamapolisa aqhubeke ehlukuluza abantu izolo lancane. Umongameli Mnangagwa ekusolile lokho ekuphendukeni kwakhe elizweni ngomvulo evela eEurope.
Umphakathi uzazibuza ukuthi kanti indaba laba abalemiklomelo ephezulu benganikwanga leso sikhundla, abe sesiba i-public confidence sizayehla.
Umongameli Mnangagwa uzafungisa umnumzana Kumbira iwodzi ukuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende namuhla lanxanje engaphumelelanga kusivivinyo sokudinga lumsebenzi. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa secele amazwe afana leMelika leBhilithane ukuthi yesule izijeziso azethesa uhulumende weZANU-PF ngoba sokulombuso okhululekileyo. Kodwa abanye bayakulandula lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amasotsha lamapolisa abikwa eqhubeke echaya abantu mahlayana endaweni ezijeneyo zelizwe izolo lancane. Umongameli Emmerson Mnangagwa ekusolile lokho ekuphendukeni kwakhe ngomvulo evela eEurope. Olwela amalungelo oluntu njalo esebenza lenhlanganiso yeHuman Rights Watch umnumzana Dewa Mavinga uthi amasotsha avuke ubhova ntambama achaya abantu kabuhlungu elokitshini le-East Lee eHarare. Kobulawayo khona amasotsha abikwa echaye abantu emalokitshini achiyeneyo agoqela elemabuthweni. Abasakhulayo abaningi babotshiwe njalo kuleli dolobho izolo izitokisi zagcwala, abanye bacina behanjiswa ejele lekhami. Isimanga ikuthi uMnangagwa uthe efika elizweni ngomvulo wacothoza amapolisa lamasotsha esithi ubudlova abenzayo kuZulu kabuhambelani leZimbabwe entsha athi uzama ukuyakha. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo meli weSouthaton edale lePhalamende eHarare umnumzana Peter Moyo oyibandla leMDC yena osinde ekuthunjweni emzini wakhe.
Abantu ababuyileyo sibili singazi ukuthi kona kumbe ngamasotsha kumbe ngamapolisa. Abantu laba babuye bele mota ezifika kuma 9 and registered vehicles ama-Ford Ranger ewhite begqoke njengeBoko Haram, uba ungasozubona ukuthi kona ngabantu abanjani. Kodwa ke bathe sebenze njengakhonokho bangena endlini baqala babulala igedi, bangena endlini bagceke izinto zonke, batshontsha imali, batshontsha lamafoni, babulala ama-vestas konke, amachamber babulala everything. They vandalized konke, akula nto eyasalayo khonapho. Hlanganisela le mibheda bebhoboza imibheda, ingubo bejika kathana le. So ikuthi bathole kungekho kube kulabantu ade bekhona, sebephuka phandle babhekeza imota, batshontsha le car radio bahamba.
Manje sikhuluma nje bayakwazi ukuthi ungaphi kumbe vele usucatshile?
Ngicacile abasoze balukwazi ukuthi kona mina ngingaphi, ngoba abantu laba bathe sebenze njengakhonokho basebesiya e-police station. Bathe sebengenele epolice bathathwa angazi ukuthi babanjwa ngamasotsha kumbe babanjwa yini. U-dispo wangifonela wathi vuyibone ukuthi kona abantu laba yibo yini. Ngase ngisiya khona mina epolice e-Warren Park, ngafika laphana bathathela amapolisa awimbhobho. Abanye babo ababe bebotshiwe ngoba bathe sebebotshiwe, abalabo abanye basebiza abanye, imota leziyazi zifika kuma-20 ayinveda police station yonke kwayenza ati sisele sibili bafika lagcekezi ama cells lapho adibe khona athatha abanye abahamba
bakhona yini abanye ozwileyo ukuthi labo behlelwe yisehlakalo esifanayo
kulo kansila othiwa ngumasunda wekwadzana bagcekeze indlu yakhe kabili so kathesi ngikhuluma isenze nje kakho le muli yakhe yayikho bahambe bayazigcekeza uhlale kwadzana kathesi namhla bahambile ngale marondela bayobopha ukansila wakhona ngale uchangu bamkhethi nje kathesi ntambama bahamba laye lapho labo sengamapholisa ake abamthetheyo sonke sikhuluma sisenze nje asikho ezindlini sisegangeni akula muntu osendlini so azukuthi ilizwe bani lo nelele esiphila kilo
kanti manje ukuze babuye emzini wakho kuhamba njani balanda abantu abanjani
into abayenzayo bayakwazi isigaba ngesigaba ukuthi kona abantu abaqinileyo ngozibani labo zibani labo zibani so bayabezama ukuthi kona bangayenza njengakhonoko wena ubususithi kona kawusafuni ezomba ngazo kodwa ke abantu abanjengami basebenze so sebengitela amafuthi ukuthi kona ngiyengeze and asibuyele emuva asila kwesaba esikwenzayo yebo sisegangeni ye yimpi kwenzakala kodwa ke ukuthi singatiyekela besenza santando elizweni asoze sibavumele koloko and sizaba lokho siyaphambili vele asibuyele emuva sesiqinile ukudlula ukucina kade siyiko sebesiyengeza amahlabuzane vele asibuyele emuva ngaze kusasa kuthiwe khona kukhona okwenzakalayo siyangena
kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthe yena kuzakhulunywa kuzahlalwa phansi kukhulunywe ubona ungani ubeqinisile yini ngalokho
uyawumana loyana hala into ayikhulumayo ngamamenemene abantu labayana bayazana into abayabeziyenza uqala utshaya abantu upresident wethu uShamisa wamtshela hayi uyasikhulume into lezi azimanga kuhle elizweni ngoba wena icapacity yokuthi ubuse kavela kawula ngaphandle kwe-dictatorship so kathe siseqala abulala abantu abezithi buyanika isikhulube kabese abantu bavalwele emajele abanye izindlu zethu zigqekeziwe abanye bafile abanye basezibhedlela susithi uyasikhulume yihulumende wamasathanisi asehulumende wabantu lo
umnumzana Peter Moyo umela isigaba se-South Attorney eHarare edalele ephalamende njalo ngowe-MDC ubexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzafungisa umnumzana Kumbirayi Wodzi ukuba ngumtshutshisi omkhulu kahulumende ekuseni namuhla. Lanxa nje uWodzi engaphumelelanga kusivivinyo sokudingala umsebenzi. Uwodzi waphuma le miklomelo ephansi kusivivinyo eseqhutshwa lugatsha lwe-Judicial Service Commission. Njalo, phakathi kwabantu abalitshumi ababedinga lumsebenzi waba ngunumber 6. Ababehamba phambili njalo abalamabizo aphiwa uMnangagwa yikhomishini yezemithetho le ukuthi akhethe umtshutshisi omkhulu phakathi kwabo. Ngomnumzana Kelvin Mansebo uti nomudayishe Chinyoka lo Misheki Wogwe. Kodwa uMnangagwa wala ukwamukela amabizo la wasezikhethela ke uWodzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli umnumzana Tiney Mukwewa.
In terms of section 259 okhuluma ngokuthi yena ubaba president kumbe umongameli nguyola amandla okukhetha umtshutshisi omkhulu from i-advice kumbe from i-advice ayinikwa yi-Judicial Service Commission. So yena umlandu usukuye ukuze akhethe. Kodwa i-constitution iyakubeka obala ukuthi kumele adinge phakathi kwalabo abenikwe khona amabizo amathathu, abesesithi phakathi kwamabizo amathathu uzakhetha liphi. But yena uyavunyelwa ukuthi even out of love mathathu adinge phandle kwamathathu ngoba ekhangele into eziningi. Into ayabe zikhangele, uyabe khangele yena ukuthi ulobudlelwano obunjani lalowo prosecutor general, lokuthi lowo prosecutor general engawuyenza lowo msebenzi.
Inyathelo leli lingaphazamisa yini ukubanjwa komthetho lokutshutshiswa kwamacala ngendlela eqondileyo?
Lokhu kwenza ukuthi into esithi yi-public confidence. Umphakathi uzazibuza ukuthi kanti indaba laba abalemiqomelo ephezulu benganikwanga leso sikhundla abe sesiba i-public confidence sizayehla then abantu sebengani sebecamangela ukuthi independence yehhofisi kamjusisi omkhulu singani isiphanjanisiwe kumbe isi-compromised ngoba kusuke kwaba le nketha bechabe ukuthi umuntu usekhetha yena amcabangelayo kumbe amfunayo kungakhangelisiswa ukuthi yena vele imiqomelo yakhe iphume kanjani ngoba international abasithi international best practice yikukhangela ukuthi kwamanye amazwe bakhangela ukuthi yena lo mqomelo emkhulu nguye othola umsebenzi.
Ngokubona kwakho kungani umnankagwa ekwenzile lokho?
Asazi ukuthi kuyini okungani kumqhubile ukuze athathe ubuhotsi. But embone ngani kuqakathekile ukuthi kulento abekhangele political correctness though ikonsisekelo sombuso siyacho ukuthi the executive cannot should not influence the prosecuting authority but kuyakhangelwa kuvame ukuthi kukhangelwe lama political consideration ukuthi yena bengasebenzelana kuhle yini.
Umnumzana Tinei Mukwewa ngumqondisi wenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu abameli. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa secele amazwe afana leMelika leBhilithane ukuthi esule izijeziso azethesa uhulumende wezanu PF ngoba sokulombuso okhululekileyo eZimbabwe. Ekhuluma izolo esemhlanganweni weWorld Economic Forum kule Switzerland, umnumzana Ramaphosa uthe ukususwa kwezijeziso lezi kuzaphathisa ekuncibilikiseni umnotho weZimbabwe. Uthe njalo uhulumende wakhe ophakathi wokukhulumisana lohulumende kamongameli Mnangagwa phezu konxedo lwemali yokuhlenga umnotho. Umnangagwa ubemele abe khona la emhlanganweni lo kodwa wasephenduka ekhaya ngemva kodlakela oluqhamuke ngeviki edlule. Umelwa nguphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena otshele imisakazo etshiyeneyo izolo ukuthi wenza konke akwenelisayo ukuvuselela umnotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna yena othi uRamaphosa uyaphosisa nxa esithi sokulombuso okhululekileyo eZimbabwe.
URamaphosa kumele ehambe khuluma iqiniso. Ama-sanctions lawa afakelwa indaba zama-human rights, afakelwa indaba zokuthi uhulumende kumele ilungise izinto ze-governance. Why uRamaphosa engakhulumi ukuthi uhulumende yaseZimbabwe yenzani, ihlukulu zabantu bayo, before ekhuluma into zokuthi i-sanctions zisuswe? So nxa ekhuluma esitsho njalo, is actually being dishonest. Thina sitshele uhulumende yethu ukuthi kumele ilungise izinto ezikhulunywa kuzidera and ku-EU, for example, uku-align i-constitution yethu and implement imithetho zethu according to i-constitution. Into lezi zizasinceda thina ama-citizens ususophosa labo ayipha.
Amazwe lawo na ubona mhlawumbe eyilalela yini inkuthazo kaRamaphosa?
Abasoze bemlalela. If you notice bona bakhuluma after ama-elections, for example, iMelika, baba lama hearings abo bayalalela ama senator abo ama politician abo abavuya eZimbabwe ukuzo observe ama elections and ama reporter abo bakhuluma ukuthi abathabanga lama elections and after ama elections into ezenzakala this last week bebulala abantu is it makes it even worse for uMnangagwa. So abasozi bemlalele uRamaphosa.
Umphathi ntambo wezemali ubaba uMthuli Ncube laye ukhona le kwele Davos ubekhuluma kuma interviews lapho ekhanya ngani uyagagasa, ubona mhlawumbe kukhona inokubambekayo aphenduka lakho ubaba uNcube?
nga ukamba mangu ya kakasa. So, akulo lutu okumangisa nga umtuli ngubi hambe kakasa. He is making things up as he goes along. Ngimzwile kurume siti bekule rebellion, lan. Kodwa akakwanisa ukutshela abantu ukuthi i-rebellion yangikhona yenziwe ngubani. Bambuzile ukuthi uhamba lapha lalapho udinga imali awutholi nick. So I think that is his story coming back from Davos. Uzaphenduka engelalutho ngoba abantu they are now seeing clearly iregime le ukuthi it's now back to into ezazenzwa ngumgabe akuchiyananga. In fact bingathi ku West
umnumzana Kelvin Manduna ingcwethi kwezenotho njalo uqhuba izifundo zakhe ze PhD e Howard University konapa eMelika. Sikhangele okusemaphepha ndabeni. Iphepha ndaba leChronicle lithi ukutshengisela kwabantu ngeviki edluleyo kwaqoqwa ngamazwe asentshonalanga ayizida zeZimbabwe. Ngokutsho kwesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba. Iphepha ndaba leHerald lona libika ukuba izisebenzi zikahulumende zizathola iholo lazo elengeziweyo ngolwesihlanu kuliviki. Soku isikati seno balaleli lapo esilipa kona ituba lokucho okusenhlizweni zenu kungaba ikubingelela izihlobo labangane kumbe kungaba yini okwenzakalayo elizweni.
Sanibonani njani, igama lami uDala Buhle Ngwenya from Lupane. Ngicabanga ukuthi inkinga esibhekane nayo lapha ekhaya ukungazwani lokuthi sesihlupheke isikhathi eside kakhulu. Ngithi uyabona ukuthi manje mawubheka abantu abagcwele ezitradini abajikijela amaphoyisa ngamatshe yiyouth. So lokhana kukhomba khona ukuthi inkinga sikhona ngoba lesana yisizukulwane sokuhlukunyezwa esazalelwa phakathi koduku lamanje siphakathi koduku. So lokhana ukuze kube le solution ukuthi igovernment ebusayo ayeke ukuphendula abantu ngodlame. Ayiphendula abantu ngokuthi ibabize abantu, i-address abantu ihlale nabo phansi, imamele ukuthi bakhala ngani, ibathembise. Ngoba manje into esuke yaba yinkinga laphana ukuthi inhloko yelizwe eyathembisa abantu impilo engcono ingaphathi ilizwe, ibe yiyo ememezela impilo enzima. Ngoba lokhana okwenzakaleyo yikumemezela impilo enzima lokhuya, ma uzomemezela ipetroli ukuthi iyakhupha, ipetroli iyephethe yonke into. So impilo isazoba nzima laphana. And okwamanje vele inzima. So ukuze kungathi kuba ngcono lokuthi manje bakhuphula iprice ngemali abavele bengenayo. There is no need ukuthi urate ngedollar vele ongenalo. Urate imali. Uyabona nje manje masiye Casper iRand uzokuthwa iRand liyimali engaka kudollar. Likuphi idollar lelo? Alikho. Uyabona? So lapha nafanele kuhlalwe phansi.
Sasazi minigama ngophondo ukuthi ngokuhlala ngihlala la eGoli South Africa ngokuzalwa ngizalwa kokodlwayo eFlapos. Mina umbono wami ngalokho sokwenzeka eZimbabwe nje ukuthi uhulumeni nje eZimbabwe ngifanisa lenkuku edla amaqandayo ngendlela mina engikwazi ngakhona ukukhonona kuhulumeni isho ukukhona elingakuthakazeleli likhonona ngokutshengisela ngoba likwazi ukuthi limlande liyohlala naye phansi likhulume naye. Ukukhuluma nohulumeni ukubana abantu bagcwale ezitaladeni then at the end babe sebeenda over i-memorandum yabo yalokho abakhala ngakho ukwamukelwa. Uma kuyukuthi nje ke kumele kuyenzwa amadolobha wonke ukuthi ukuthi kuyabe kukhona lapha ezobetshiwa khona i-memorandum ukuze upresident akwazi ukuthi athole isikhalazo zabantu. Manje amangala-ke ma sokuthiwa abantu mabethi bayakhalaza sumele ukuthunyela amasotha namapholisa ayebabulala. Hhayi mina okwezakwale Zimbabwe kunhlukumeze kakhulu and kubonisa ukuthi Zimbabwe it's not going anyway. Instead, ear pants.
Ayi mina ngithanda ukuphawula ngale ndaba eyenzakeleyo eyasekhaya eyabantu ngelamasosha lamapolisa. Okokuqala, Mthembu Sithembayo, mina kangivumelani lalokhu kumbe i destruction of property nokweba lokho kwenziwe ngabantu kubi kakhulu and into engithokozisayo uma konke ngakuzwa kahle ngibona ngazani iZCTU eyiyo eyayi-organize lokhu angikhumbuli kumbe ku-press conference yayo isithi abantu kabaye protesta engikukhumbulayo kahle kahle kumbe mhlawumbe kuyangeqa okunye kwezinto lokhu ngezwa ingazani kwathiwa abantu they must stay away okutsho ukuthi umuntu akangaze aye emsebenzini but akahlale ekhaya enze umsebenzi wakho wangekhaya so ukuthi kwasuka kwathini ebantwini bakithi sebesiyafucana la makhuba sebesiyatshisana la ma-police station sebethatha izinto that is something that has to stop mina kangikusupporti ngitshola kancane kodwa bese ngiphenduka kangize kuyo uhulumende lo ongiyosiphetheyo umnumzane u-ED nguye umabasela nguye umashiya ethungele indlu ngomlilo abantu kade vele bathwele amahetsheza nepetroli kwahle kwalayitha konke
labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela wakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeRwanda liphakathi kosizi kulandela ukufa kwezimbamgodi ezilithumilane ezidilikelwe ngumgodi ebezikuwo izolo. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ngeviki ezayo lanxa amademokrats esithi kamelanga akwenze lokhu. Ikomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi uhulumende kumele alandele imithetho yamazwe omhlaba enqabela ucuku ebantwini njalo amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamapholisa. Kubika uMavis Gama.
Esethula umbiko wabe ZHRC emele umgcini sihlalo wale ikomishini ukomishina Sheila Hillary Matindike obe kachwe ngukomishina Petunia Chiriseri kanye lo Dr. Makanaka Makonese unobhala jikelele uchasise kabanzi ngabakuthole kuphenyo lwabo
ukuthi kwaba lo monakalo omkhulu abantu abanye abantu bafa abanye balimala izimpahla zonakala imisebenzi yabantu ayihambanga kahle yikho ke sabona ukuthi abantu kwaba lomonakalo abantu okwakhathesi bathithibele ngabakakhululeki ukuthi benze lokho abakwenzayo insuku zonke ikakhulu noma sikhangela abantwana bezikole bebengakakhululeki kangako ukuthi baye ezikole.
UMathindike uthi bona bakhuthaza uhulumende ukuba adinge ezinye indlela angasebenzisa ukuqeda udlakela nxa luthe lwaqhamuka uZulu etshengisela ukukhonona kwakhe.
Babe lozwelo ebantwini basebenzise imithetho yonale evele isetshenziswa nsuku zonke kodwa bakwazi ukuthi konke okwenziwayo kwenzelwa umuntu yikho ke umuntu ulakho ukulimala umuntu ulakho ukufa umuntu ulakho ukulahlekelwa impahla yakhe yikho ke kufuna ukuthi uhulumende angani uyachwayisisa singathi ama-methods asebenzisayo nxa kuyikuthi abantu bazama ukuthi bakhulume okubahluphayo.
Inkokheli yamabandla ezombusazwe yaphikisayo okubalisa umkhokheli weZimbabwe Communist Party ZCP umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena usole kakhulu ukwenza kwahulumende athi usebenzisa isandla esilukhuni sikhathi sonke lapho ezama ukumisa udlakela.
Thina njengeZimbabwe Communist Party sigxeka kakhulu isenzakalo esenziwa ngumbutho waseZimbabwe amasosha lamapholisa ukuthi abasebenzi nxa bekhalela ukuthi iholo labo likhuphuke ngemva kokuthi kwenyulwe ipetrol intengo yepetrol nxa abasebenzi besithi bona bafuna baholiswe ngama US dollars ngoba umnotho wakithi uphethwe ngama US dollars bese bethunyelwa amapolisa lamasosha ukuthi abachaye.
Usola njalo lokusetshenziswa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF lapho abezomvikela beqhuba umsebenzi wabo.
Siyakwazi ukuthi abantu abachaya abantu ngontanga beZANU-PF ngoba uJimmy Kunaka wathi ekhuluma kucommission kaMonkeyante watsho wathi yena iyouth yeZANU-PF iyagqokiswa ama-uniform amapolisa baphiwe la ma-button stick bese bechaya amalunga ama-political parties aphikisayo.
Abe-ZHRC bathi kungalesi sizathu bekhuthaza uhulumende ukuba aphume lomthetho olawula lokusekela ukusetshenziswa kwesivumelwano se-Convention Against Torture uhulumende asisayinayo ukwenqabela ukuhlukunyezwa kukaZulu kusetshenziswa amandla edlulise amalawulo. Basole njalo indlela indaba zalabo ababotshwayo abaphathwa ngayo ngamapolisa kanye lendlela abomthethwandaba benza ngayo ukubalela amathuba wokuhlawula imali zesibambiso zebail. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Mene mene tekel fasin, you have been weighed on scales and found wanting. Daniel 5 verse 25, nonetheless, welcome back my president. Before that voice in Otonga speaks to the nation in the next 48 hours, listen to this voice in Otongwa. Mene mene tekel fasin. I feel like pressing delete button and formatting this country to a clean, democratic and just start. Zimbabwe is burning. And when shall we rebuild? The politicians are brutal. When shall there be development? The citizens are citing incapacitation. When shall there be free participation? The police are using force while Amendment number 13 guarantees us police service. My president wasn't around. These questions have been lying idly at airport waiting for answers. Owamanje, welcome back, my president. But before that voice in Otonga speaks to those Vanotongwa in the next 48 hours, listen to this voice in Otonga. Back home, sesithwala sikugwanisayo. It's a thwala ukugwanisayo philosophy. Mina ngagara, I want to face you and your people. Eyeball to eyeball. Ngilesi fiso futhi njalo anginavalo. I wanna talk to the police service and not police force. I wanna talk to the looters by crisis, not looters by guns. I just wanna talk to the real soldiers, not the forsaken souls in camouflage. I wanna talk to the Zim leaders, not the Zim pharaohs. I just wanna talk to those in crisis when I chaka. While you mobilize your cabinet to Moscow and all over in the name of mobilizing resources for whosoever, whatsoever, lithwale lokukwanisayo tinekhaya sesithwala esikukwanisayo. Leli lizwe selitshelwe ngamapitikoti zuri kubhutika. Leli lizwe selitshelwe ngamaPVD sibhavukile. Kubotshwa injetshane, kubotshwa njwathi, kubotshwa jeki. Ingogonono engamula la ingagaraza amagrigamba. Nonetheless, mene mene tekel fasin. Daniel 5 verse 25, welcome back my president. But before that voice in Otonga speaks to the nation in the next 48 hours, listen to this voice in Otonga. I feel like pressing the delete button and formatting this country to a clean, democratic and just start. Bafowe tu, elikinum teto, lani tualani lukukwanisayo, ugunye kusasa kuzadisinda. I have seen the people that you are beating all over. I have seen you harass people. I have seen you torture the people. I have seen you arrest people who yet living in Bafane Mondi, free Mandela in the political swimming pools and honeymoons. Hey, you comrades, black boots and anti-riots or Robayi. We have given you leaves for free. Linga Kokinex, we have given you rooms to rent, those of you who don't have accommodation in Kambeni Zenu. We have respected you and stood in solidarity with you after the Robert Austers and Koba Ukete. I had a strong conviction that Sisonke Sizokulungisa. But now, why police force against us? I have been seeing video clips of police force on WhatsApp via VPN. I've been seeing the police force unsparingly descend on teenagers like tornadoes. I've been seeing a suspicious man in a civilian, one only moving up and down willy-nilly, carrying a gun, synonymous to the gun used by the August 1 comrade, harassing and shooting at civilians. That's the stupidity of the extreme measurement. Life is precious. Shooting tactics against protesting civilians is unthinkable senselessness of immeasurable insanity. Line libusayo, lithi libusana abantu kusemahlathini okufa kanje. Dear leaders of the Second Republic, God is not dead. God is never on holiday. God doesn't go on vacation in Singapore. God is omnipresent. Twalane lokukwanisayo and stop pretending to be demigods.
Desire moyoxide ngenkondlo yakeke emnandi lapho esiqibela uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amasosha lamapolisa aqhubeke ehlukuluza abantu mahlayana izolo lancane umongameli Mnangagwa ekusolile lokhu ekuphendukeni kwakhe elizweni ngomvulo evela eEurope. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-7:30 ntambama, mina asidibaneni kusasa kwaze kuseni njalo ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo, litshone kuhle.